ngaphezulu kokubhaxabulwa kakubi kwabaningi kusehlakalo lesi, umnumzana Stanley Raphael Khumalo kunye labanye abalitshumi lanye babotshiwe baze bakhululwa izolo emini ngemva kokuba umthethwandaba ulahlele khatshana icala abakade beletheswa. Laloba kunjalo abatshayiweyo bebelokhe bethoka imvimvinya ezinqeni embaleni kunye lezandleni. Induna yakobulawayo umnumzana Mkhize Khabazela uthe inkosi ibotshelwe ukuba lindebele lokwenza into elisiko layo.
Mina Mkhize Khabazela kwala kwabulawayo inkosi le bayibotshela ukuthi khona ngwani inkosi yamaNdebele.
Ithini ngabo?
Thina maNdebele ngokukhuluma ngokwesintu khona sonke sikamthwakazi. Ithi thina inkosi eyiyona yiyo yonayo kayikho enye inkosi. Ngoba yiyo ezala umzikazi. Yiyo kanye enye inkosi esayethula ekhethi balo mthetho owaqala la mazwe.
Unkosikazi Sithokozile Ndlovu, omunye wabakade bebotshiwe, uthe ukutshaya lokubotshwa kwabo kumzwisa ubuhlungu njalo isiphatho abasithiwe ngamapholisa nomumo welizwe sokumenze waba yintandane.
Sibuhlungu siyakhala. Sibuhlungu siyakhala, sibuhlungu ngoba sibotshele indawo yabo. Sibuhlungu thina sifuna indawo yethu, mina njengamangila baba ngilamama ngintandane baba ngawo alikubura uthi. Sibuhlungu kakhulu ngiyakuthelana. Akeza ngila bantwana indaba yena into eyenzakala ayikenzakala. Abantu abantu bambayela, bayebhozwana, ngintandane ngisele njengomkhoba. Sibuhlungu kakhulu, angilabana ngilabanisela lokumanje okungathengisela.
Umnumzana Vuyo Mguni uthe babotshwe besiyakhulekela izulu lenhlanyelo yabo.
Besibotshele ukuba amaNdebele ngoba besihlangene sinamaNdebele siyacela izulu siyakusisa inhlanyelo le nkosi yethu siyakathi siyofika nalapho sabotshwa-ke endleleni sashaya ngimele njeyamanje ihlankala lapha ngimele kabuhlungu ngokushwa ngamapholisa. Into isinkulu sithi ngilungisiswa masinyane ngokuphazima ngoba usenjenzelo olukhona lusitshengisa ukuthi nawe kumele sibe ngabantu abazibusayo ezweni lethu ngoba sibuswa bale foreign power efuna ukuthi sinenze ngazo zonke izikhathi. Ngakho-ke sesifuna ukuthi ongokwethu abubuye kube ngokwethu ebantwini besiNdebele abakhokhela wonke amaNdebele angaphansi kwenkosi uSithibe Mkhize.
Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo obekade esemthethandaba izolo uthe abantu bakwaMthwakazi bayahlukunyezwa kakhulu lokubandlululwa.
Thina njengeMthwakazi Republic Party sijabulanga ngokutshaywa okwenziwe abantu bakithi kungesonto lapha kade behlanganele khona besithi bayenza umkhubo wabo ngokwesiko labo okwenziwe amapholisa kamgaki atshaya abantu bakithi abaningi balimala kwaze kwathi abangu-41 bayavalela e-Central bagcina bevumiswa njalo icala abangalivumanga okuthiwe khona i-criminal reasons. Ngemva kwalokho kwazobotshwa-ke u-SRJ laye esethesa icala engelalo. Lokho kwenze kwathi ilanga layizolo abantu bashone e-court. Ngemva kwalokho wasetholakala engelacala. Kuyasivelela sobala thina njengabantu bakulumhlubulo ukuthi kumele asobantu banye labantu beZimbabwe. Yikho uzathola ukuthi abantu bakithi bengathi baphakamisa amakhanda sebengabatshayayo bebotshwa. Nokubotshwa kwabo kuyadabulisa ngoba isikhathi esiningi uzwa kuthiwa iHarare isithe. Okwenza thina sizibuze ukuthi kanti sibotshwa iHarare kumbe sibotshwa ngumthetho. Ngoba nxa sibotshwa ngumthetho akumelanga kuthiwe ama-instructions okubopha abantu bakithi avele iHarare. Kodwa kube yikuthi imthetho uthe sitholakale sinecala. Kungalokho-ke thina sithi uhulumende weZimbabwe engaqhubeka esenza lokho ngelinye ilanga uza uzokhela amalahle ekhanda esezithola esebize udlakela angasoze amelane nabo.
Imbuthano yabalandeli benkosi uKhumalo ihlala ivinjwe ngamapholisa. Umkhothi wokugcotshwa kwakhe wavinjwa wamiswa ngamapholisa ngoba ebika engemukelekanga njengenkosi. Isimanga abalandeli bakhe bethi uhulumende weZimbabwe kunye lenhlanganiso yeMthwakazi Cultural Association bakhanya bemukela lokuhlonipha umnumzana Bulelani Khumalo owaseSouth Africa njengenkosi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.